bazavukisa impahla etshiyeneyo sebelungisile indawo zokutshengisa uzulu abalakho lonyaka eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Umgcinisihlalo wenkampani yeZITF umnumzana Busisa Moyo uthi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso lo ozavulwa okusemthethweni nguKing Muswati III.
NgoLwesihlanu ilanga elikhulu kakhulu ngoba yiyo i-official opening yeZITF. Sixwayiswe ukuthi ozasivulela iZITF kulo mnyaka yingwenyama yamaSwati, inkosi uKing Muswati III, kanye lomongameli weZimbabwe, umongameli wethu uDr. E.T. Mnangagwa.
Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority kobulawayo unkosikazi Nomvuyo Mathonsi uthi zonke izindlu zokuzilibazisa sezigcwele kobulawayo.
Amahotela, ama-lodges, ama-Airbnb, bed and breakfast facilities, onke sebegcwele. Bagcwala nje sinanzelela ukuthi abaningi babo sebeqhelisile. Ama-lodges, they've extended their the number of rooms that they have kathesi bangezelele izindlu abalazo ebebelazo last year sebengezelele this year.
Unkosikazi Mathonsi uqhubekele phambili esithi basebenzelana lekhansili yakobulawayo lezisa njalo ubulawayo uzabe elamanzi lamandla kagetsi ngesikhathi sombukiso weZITF lonyaka.
Sithanda ukuthi sibike futhi ukuthi hayi City Council uzwisisile sili wathi during those days ZITF bayakwazi ukuvala amanzi wazisa naye wathi hayi uzazama ukuthi angaqumi amagetsi.
Umnumzana Mthokozisi Mthunzi olungisa indawo zokubukisa enkundleni yamabhizimusi eZITF uthi sebelungiselele umbukiso lo.
Thina sesilungiselele, siyasebenza sibilokuzwayo. Hayi, trade fair siyaqala, siyabonani zonke izinto ngendlela esiqalise ngayo ukuprepare. I think konke siyaba sesiqedile.
Okubhizimusi lokuthwala uzulu kobulawayo umnumzana Meluleki Mlotsha uthi ibhizimusi lisasephansi okwamanje kodwa bakhangelele ukuba lizakhuphuka kusukela kusasa.
Kathesi business ithule, hayi akukakhanyi sibili, akutshengisa ukuthi kule trade fair. Lokho sizihlalele especially thina bona ema-taxini labhayi akukakhanyi lutho sibili abantu abalamali akutshengisa ukuthi kule trade fair. Asazi njengoba izaqalisa kusasa ukuthi kumbe kuzaqala lapho ukuthi kujinje kusasa sokusiya phambili.
Umnumzana Nkosilathi Khumalo okubhizimusi lokuthengisa impahla kobulawayo uvumelane lo Mlotsha esithi ibhizimusi lisasephansi kakhulu.
Ibhizinisi kobulawayo ngesikhathi se-trade fair hayi ngani lo akancane akatshengiseli ukuthi kuhamba njani, kodwa hayi akula bhizinisi wakathesi.
Umbukiso wamabhizimusi oweZITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamashumi amabili lanye azabukisa lonyaka amankampani adlula kancane amakhulu amahlanu 533 azabe esemagcekeni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Abaphathi ntambo beZITF bathi umbukiso walonyaka ukhule ngokuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. iZITF imanyane labo somabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangenwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa labakumanyano we-European Union labanye. NgoLwesine kuzakuba lomhlangano weConnect Africa Symposium ozangena njalo ngumnumzana Chiwenga labe UNDP, iEU labo somabhizimusi bomhlaba wonke jikelele. Abasakhulayo labo balemihlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulowo oweZITF oweScholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology uSkhwica Mfundo Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseZITF kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.